Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhla ka 12 kuZibandlela 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, isiphathamandla sikahulumende wakwele China esibona ngokudlelana labanye amazwe sikwele Zimbabwe lapho ahlolisisa khona inhlelo ezijiyeneyo.
Ukubuya nabo bezobona inhlelo ezizenzayo kuyabakhuthaza nabo ukuthi ihlezi besuka lapha babone ukuthi kambe kungabe kufikela ngaphi njalo kungabe kujabulisa ngaphi lokho osekwenziwe.
Abahlolisisa okwenzakala phakathi kwelizwe leZimbabwe leChina bathi eleChina lithenga ubungane kuzwekazi leAfrika.
Ubudlelwano phakathi kwe-Afrika leChina kumbe singathi iZimbabwe leChina abuvele bungathi buphezulunyana ngoba iChina ile ndlela yokuthenga ubungane ifaka izimali eziningi.
Bakhala abazali ngentengo yempahla yezikolo.
Bayithi ngithi ngiyangena ezitolo lapha phakathi ngithola amabhuku ayi $9 abantwana ama 72 pages phandle bathi $5 kothophasi lapha bayithi lakwa kungeneki.
Lingagudwa ngezamasiko ezabatsha kanye lokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Isiphathamandla sikahulumende wakwele China esibona ngokudlelana lamanye amazwe sikwele Zimbabwe lapho ahlolisisa khona inhlelo ezijiyeneyo. Umnumzana Wang Yi othunywe ngumongameli Xi Jinping owethekelele njalo kwele Egypt, Burundi, Djibouti lakwele Eritrea ukhangelelwe ukuthi uzakwenza imihlangano ejiyeneyo leziphathamandla zakwele Zimbabwe. Ele China laboleka ilizwe leZimbabwe imali yokuvuselela umlilo kagetsi ukwakha idale lephalamende lamagceke endizamjina iRobert Gabriel Mugabe International Airport lezinye. Ubona ngokudlelana lamanye amazwe, umnumzana Sibusiso Moyo utshele iphephandaba leSunday Mail ukuthi luqathekile kakhulu uhambo lukaWang Yi. Uthi bazakhulumisana ngokudlelana kwamazwe lawo mabili ikakhulu ngokuthengiselana impahla etshiyeneyo. Uze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Dingumuzi Phuthi omele ibululima West edale lephalamende ekubandla lezanu PF.
Anto siyazi vele esintwini ukuthi umuzi omuhle ngothekelelwayo ngoba lezethekele. Nxa kunjalo ke kusho ukuthi njengomuzi weZimbabwe kasikhangeleni ukuthi sike saba sililizwe linjani. Besililizwe leyo liyane lingelabangane abaningi. Nabangane kade silabo besiyithi esingathi yithi esibalandayo. Kodwa kuthe ngemva kwesikhathi kwakhanya upresident Mnangagwa eseqinisa ubuhlobo ikakhulu elandelela lokhana okwake kwakhulunywa ngabantu abanye baze bangathi sebehleka ngakho besithi ngama-megadeal. Saze sabona-ke ukufika lapha kukamongameli weChina kwesinye isikhathi. Sabona-ke ukuya kwele China umongameli Mnangagwa esanda kuqala ukwethekelela amazwe akatshana kwaba lokuqiniswa kwezinqumo zokusebenzelana. Ukuthi sibone isethekelo esingaka sithunywa ngupresident wele China sisiza kwele Zimbabwe kunye lamanye amazwe la azahamba kuwo, ngithi kuyisambulelo sokuthi sibone ukuthi kuqinisekile ukuthi iChina isalothando njalo lokuzimisela ukusebenzelana leZimbabwe ukuqinisa ubuhlobo lezokusebenzelana ezithuthukisa umnotho.
Nxa sisikhangela-ke siyabona ukuthi kule nhlelo eziningi eleChina elizenza kwele Zimbabwe, kambe nxa sikhangela-ke le $1.1 billion wange 7 and 8 lokhana kuthiwa yi-power generation uhlelo lwangkhona, siyabona njalo ziningi inhlelo eziningi zedala lephalamende kuzobuya-ke iRobert Mugabe International Airport. Kambe nxa bezezibona bajabula yini kumbe babona ngazani kuyahlephuka?
Vele into kuthiwa yi-project management gig ifuna ukuthi nawe nxa ukatshana kasithi ukudiaspora uyakha indlu uthumela abana wakho izimali zokuthi bakuthenge listendi bathenge izitina bathenge amasamende bathenge ibhilida bakhe kodwa kufuna nawe from time to time ukusiza la ukuzobona ukuthi hawu oriht inje nxa ikuwindo level hawu hawu inje nxa i-routine siyasebenzisana livumelane ukuthi lizasebenzisa amatali kumba amazenge kuqakathekile kakhulu ukuthi nxa sisebenzelana kwezokukhuphula izinga lezakhiwo infrastructure development lamanye amazwe abalisela i-China nxa sisebenza babe labo besiza bezobona ukuthi kwenzakalani ukwenzela ukuthi kube yindlela lathi ilokuzihlola ukuthi kambe senza kuhle yini kulokho kumele sibe senza ngakho umongameli uMnangagwa uphethe ekhuza abantu ukuthi ubugwelegwele ukutshontsha ukweba ukungethembeki kakufuni njalo kuyaziwa ukuthi yikho okubhidliza iminotho yamazwe yikho-ke kumele kukhanye ukuthi nxa kuyikuthi izinto ezinjalo kazikasizwa kuzaba lesidingo sokuthi kukhangele ukuthi yindaba kungakasezwa yena imali engaka ebalisela izinto ezinjeezinje kungazenziwe yalethwa kodwa-ke ngithanda ukuthi nginqome ukuthi ukubuya nabo bezobona inhlelo ezizenzayo kuyabakhuthaza nabo ukuthi hlezi besuka lapha babone ukuthi kambe kungabe kufikela ngaphi njalo kungabe kujabulisa ngaphi lokho osekwenziwe kufika kuleli banga
umnumzana Dingumuzi Phuthu umele iBulilima West edale lephalamende ekubandla leZANU-P F siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezenotho othi eleChina lithanda ukuthenga abangane kuzekazi le-Afrika
ubudlelwano phakathi kwe-Afrika leChina kumbe singathi iZimbabwe leChina abuvele bungathi buphezulunyana ngoba iChina ile ndlela yokuthenga ubungane ifaka izimali eziningi kwama-project esingathi ama-infrastructure project e-Africa eZimbabwe sekulama-billion ambalwa kugoqela le ndlu entsha igolidolobha elitsha elise-Mount Aden eliza kuba yi-parliament entsha kungakho nje akwethusi nje ukuthi uyahamba nje exoxaxoxa nje ebona ukuthi izimali ezingangena ukuze kudlelwane lokhonapho
qini ye kodwa nxa sikhangela sibili kula lolunye uhlelo ole-1.1 billion ole nge-7 and 8 lokhana-ke ukuthi kuthuthukiswe kambe kuyabonakala yini okwenziwa ngele China kwele Zimbabwe
inkinga yokuthi nxa yona iChina ifaka imali kule indlela ezimbili kuleyinye indlela yokuthi bayanika imali yakhona uhulumende izimali zakhona ezizikhanya zilahleka zonezo zintshontshwa sokusa leyi ndlela ethi bona babuye ezimbabwe bezokwakha bengokwabo belungisa besebenzisa imitshina lezisebenzisa lokho kwandisa ukuthi kungathi kuyaphumelela kodwa singaze sinandelele ukuswelakala kwamagesi ezimbabwe sokusutsho ukuthi hatshi imali zakhona kukhanya azihambe kuhle ngoba sokhe sikhalakhala ngenxa yokuthi isibani lesi akula
ye kodwa-ke kuyanceda yini ukuthi uwangiyi abuye kwele zimbabwe
kuyanceda ngoba uyazi ukuthi kube lokukhonela okuthize eChina ngenkulumo zikamthuli ncube laphana aza afake izimali ezazikhanya zizilutshwana ngakho-ke ngikhola yindlela yokuthi labo abantu beChina bazizithuba lokuzokhuluma bezibonela ukuthi imali abazikhiphayo zisetshenziswa kuhleni kuqakathekile lathi kuyasijabulisa ukuthi nxa kule business yama-agreements isivumelwano ezenziwa neChina ikhitshwa imali bona kabezi bezebona ukuthi imali zakhona zisetshenziswa kanjani kuyasijabulisa ukuthi ngaye kuyenzakala ukuthi simhlalise phansi simbuzela imbuzo kuzekuchasiswe ukuthi imali zakhona ziyasebenza kumbe azisebenzi
umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezenotho sixoxe laye eseHarare abazali abalabantwana abafundayo bathi isikhupheke okumangalisayo intengo yezingwalo lezigqoko zesikolo iningi labo lithi kabasoze benelise ukuthenga okufunakala ezikolo ezivulwa ngolwesibili ubathabile masuku usedulela lolu daba
abanye abazali sebethenga okufunakala ezikolo emigwaqweni besithi akusathengeki ezitolo ezithengisa ingwalo lezigqoko zabantwana abafundayo ugwalo lokuloba okuchiyeneyo lubiza amadola ayisichiyagalolunye ezitolo kuthi emigwaqweni lungamadola amahlanu unkosikazi Sandisiwe Moyo umzali obedinga impahla yesikolo koBulawayo uthi intengo yempahla zesikolo ikhuphuke kakhulu ezitolo ezithengisa impahla ezilohlonzi
hayi intengo yama-informs ikhuphukile kakhulu ema shops ayiwesithangela ukuthi iwathengise quality stuff of ukuthi i short yomntwana weprimary i184 compared to phandle 40 ngama 40 bond to 50 bond. So it's terms 3 ila machines of ukuthi isizwe yakhona mabe ukuthi umntwana yedwa 3.5 bakutshela ukuthi basazokhweza futhi uyabuza uzawukwanisa on top of that ubhadala ifees uphinde ufake le grocery phezulu igrocery ezakubiza 2000 uyabunganani eZimbabwe khola malini.
Omunye umzali unkosikazi Nozithelo Ndimande uthi uthole intengo yengwalo ikhuphukile ezitolo kodwa kukhanya iphansi emgwaqweni.
Bakithi ngithi ngiyangena ezitolo lapha phakathi ngithole amabhuku ayi-$9 abantwana ama-72 pages phandle bathi $5. Kothophasi lapha bakithi lakwakungeneki ngithi ngiyathi ngithole imfomu yomntwana ekade ngiyifuna 400 and something phandle lapha bathi 100. So sengenza okokukhala ukuthi ngize ngiyithenge nge-70 bond. Hayi bakithi into zinzima lapha angazi ukuthi abantwabethu bayafunda yini kuya phetha ngani into le.
Unkosikazi Nobuhle Maphosa othengisa impahla zesikolo uthi lo nyaka ibhisimusi kayihambi kahle.
Ngiyabona amanifomu lapha amasikoti yonke la ndawo la iminyaka yonke le edlule de sasingawafaki phandle ayetholakala kuthophasi kuphela and sasikwazi ukuthi abantu abagqoka amanifomu lawa kithi kababuzi but kathesi bezowathenga ngoba lapha alelesikhayizani kuthophasi ngoba kodwa ekuhambeni kwebhizinisi ayikwehlukeni ngeminyaka bona abadali kakhulu sebefuthuzo nalezo ezidurayo hayi ibhizinisi isibili iyehlile eminyakeni wakuthi kunje izikole ziyavula Tuesday njele thuba lokuhlala phansi ngabani la.
Omunye wabathengisa emigwaqweni unkosikazi Mildred Nyoni uthi umumo omubi wazomnotho welizwe yiwo owenza ibhizimusi ingahambi kahle.
Ibhizinisi vele it's very low ngenxa yokuthi umkhonomi wethu awumanga kuhle ngawo umkhonomi we ume kuhle ngalathi sile bhizinisi ngoba ungaze uchithise awumtholi umuntu okubana athenge ngoba vele kahle kahle imali kayikho.
Ngesikhathi abazali bephithizela belungiselela ukuvulwa kwezikolo ababalisi bathi balakho ukungayi emsebenzini ngenxa yeholo eliphansi. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yababalisi yeZimbabwe Teachers Association umnumzana Sifiso Ndlovu uthi ababalisi abaningi bathi bazakwehluleka ukubuyela ezikolo ngoba kabalamali.
Ababalisi abaningi sebekhombise ukuthi bazakwehluleka ukuthi babuyele emsebenzini ngolwesibili ngenxa yokuba kabalayo imali yokuthi bagade amabhasi wona alenhlawulo ethe yakhwela. Kanti kunjalo nje abalakho ukudla njalo okuzabenza phela baphile besezikolweni. Okunye osokuvamile sokuthutsha kubabalisi ukuthi abantwababo bona ezikolweni bazakwehluleka njalo ukuthi baye khona. Siyabona ke ukuthi into enjengale izaphazamisa ukuvula kwezikolo ngo-2020 ebesikhangelele khona ukuthi abaqhashi kabancede ababalisi ngendlela ephezulu.
Kasenelisanga ukukhuluma labaphathi ntambo bakahulumende ngokuvulwa kwezikolo. Uhulumende usanda kwethulela izisebenzi imali ezikhuphukileyo kodwa bayalile ukuyamukela besithi kayeneli inswelo zabo. Abathola iholo eliphansi kade sebezathola imali eyedlula kancane inkulungwane ezimbili zamadola eZimbabwe, i-$2,033 ngenyanga.
Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Siyesikhangele ezibhathalanela kwamanye amazwe ngamafitshane. sokugcwele amapolisa edolobheni leTehran kwele Iran okulabantu abathengisela emigwaqweni afuna ukuthi umkhokheli wakulelo lizwe uyathola Ali Khamenei asuswe esikhundleni kulandela ukudutshulwa kwendizamtshina yakwele Ukraine okufe khona abantu abafika phose abangamakhulu 176. Elemelika lisanda kubulala umkhokheli webutho leKets Force uKasam Soliman. Kubikwa ukuthi umlilo omkhulu obulele abantu lenyamazana wabhidliza lezakhiwo kwele Australia usicitha kancane kancane. Utshise indawo eziningi ezigoqela eNew South Wales lapho utshiye indawo le ingumlotha. Sike singene khona manje kwezamasiko.
Sigana masibo wenzi umandla lo baba mkhulu babe lo bola
usini wezamasiko lokuphila kwabantu izinsuku zonke lamtha sikhuluma ngokusemulini siyake sizwe sibili abantu bekhuluma uzwe ke umama esithi hayi mina lapha ndihlalele abantu bami kambe kuyabe sokutheni uze enhlaziyelo ludaba ngilo mama usakhile liline uMadube. Madube kunjani mama?
Ngiyaphila kuli ngiyilela abalaleli njalo.
Yes, akwamukela uhlelo. Ngiphinde njalo ngilo baba uWinos Dube. Uwinos Dube yingcwethi kwezamasiko esintu. Baba Dube ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga linjani balaleli.
Kase ngayo Madube, ye batsho abantu uzekuthiwa hayi mina lapha ke ngihlalele abantu bami kuyabe sokutheni.
Indaba enjalo ivamile kakhulu yitho mama. Ukukhoza lapho ecala khona ecala ngohlukunyezwa kwabomama ezindlini kwabantwana labomama ngoba uyathi umama ma ethethwe athole ukuthi endlini bahlala besilelwa baba engxenye yabantwana yabantwana abaningi nabe ngikhanyele futhi ukuthi abantwana ngabachiya umuntu engimchiyele abantwana lesandla sokuthi kusasa angavuka abantwana abadingele ukudla badle bagqoke bageze bahambe esikolo ungimile khona khonapho ekhaya ngiyaze ngithe ngathathwa khona ayi-responsible yokuthi ngakhanyela abantu abanye badini ngokukuhle bese ngikhanyela ngabona ukuthi hhayi awuhambelani anganeyenelisa ukuthi bagcine abantu abanye bese ngiphinda ngithi ngibe ngumama wami ukuthi ungaze ungishaye ngidinde uzantinde uzembulale ngizahlala ngihlalele abantu abami nxa ngihamba ngihamba labantu abami kodwa iningi labomama yabo uchibona ukuthi ayi wothi ngihlalele abantu abami futhi nakho futhi asonto i-right ngoba ungatsho njalo phambili kusuya phambili xa kuthi yenziwa ngokuthi kuhlukunyezwe isimo sangikhona ezayo kubulele but veli siyenza njalo sihlalele bona abantwana.
Baba Dube nantu daba lapho.
Ye ngiyaluzwa umama uyalubalula kuhle. Okokuqala ngithanda ukuthi ngithi mina yona leyo ndlela kuze kufike kulesi sifinyo esinjalo ukuthi umama ake sihlezi phakathi kokwakha kwakhe ezwakale sekhuma ngokuthi uhlalele abantwana. Kuyabe kutshengisa kukhombisa ngokusobala ukubana hhayi kulohlupho oludike ukuthi lulungiswe lapho ngoba kuyabe kungasela kuhle sisana phakathi kwababili laba besheze ekhaya lapha bele nzalo yabo. Okuthi-ke eqinisweni asikukhuthaze sonto esingathi thina inhle iqondile njalo ukuthi ibe khona kodwa sidingisisa ukubana nxaso kungabe kuleli hlupho ezikhona ngokomdeni wethu ngokwenzelo zethu impilo kusahleziwe kuzwisisayo lokuthi nxa kulo hlupho olukhona kudingwa bemuli babuye ndawonye bazame ukuthi baxhase laba ababili babancedise badinge indlela ukubana kambe lokho kungani kuyabahlupha kungani kuyayenza bazive kukanye kuzisanele ekuphileni bangakuxa kulula njani. Kodwa-ke kukhona sibili ezikhathini ezinzima siyakunanzelela ukuthi kuyabe sekulobunzima lobanokuthi laba abantu ababili bobabili abasazwisisani abasemukelani ekuphileni bese kusithi-ke umama ngokunanzelela langothando lwenzalo yakhe abesenanzelela ukuthi kambe ukuthi ngifulathele laba bantwana kumbe ngikhalale ngiyabe sengibanyise ithuba labo lokuphila ukuthi bakhule bendawonye labazali babo uyise lwenina sisaphile yikho kungayita bese sithela hhayi ngike nangiqiniseleli ukube ngikhonapha ahlale evalile kuthiwa yikugciba izinto ezimbi ezingabe zingabenzi empilweni kube kuhle ekhaya lapha asesezokuvalela zithi hayi sezisenza ukuthi abantwana laba bakhule bebona ukuphila kwekhaya ubaba lo mama bendawonye kodwa yena eqinisweni ehliziyeni empilweni kungasela buhle kungasela bunani.
Ye Madube kujalo ukulungiseka yini nxa sokunjalo?
Ukulungiseka kwangikhona awuvamanga ukuthi kuyalungiseka ngoba ngavele uze umuntu ongumama sikhuluma leli gama lokuthi lapha sengishalile abantu abantu uyabe uvele uze ubone ukuthi akusela ukuthi uyalungisa.
Ye sithathelela ithuba ukuthi sibonge ubaba uWinos Dube ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyabonga kakhulu-ke baba Dube.
siyabonga njalo sobangabalaleli.
Yini ntathe leli thuba ukuthi mbonge umama usakhile leli ne uMadube. Madube ngibongile kakhulu. Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Okwamanje-ke sike sizwe ezabatsha.
Yebo 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 umthwakazo muhle simpapo muhle yikudiba nokuhlelo lapho sakhulayo ngingu Mike Hobe namhla kuhlelo sixoxa lo vusa umuzi umkwananzi owenkampani eMyrana
njani but ngiyaphila njani
hayi mina ngiyaphila awusitshela ukuthi since the last time sakhulumisana izinto sizihambe njani
ngiyakuyinkosi zethu ngenxa yokuthi kona ama services eMyrana are relevant labantu abathakazelayo after the transport over ukuba ama customers ase South Africa, Botswana, Zambia, Malawi and ithini yethu yakhula.
Usebenza ndawonye labantu abasakhulayo na noma nguwe nje u-CEO okuqhatsha abanye abontanga emazweni ajene?
Okhalaledi ngiyathanda ukuthi ngichazele ukuthi leyo niya iMyrana isebenza njani. iMyrana yi-platform, i-platform leyi ikakhulu isebenza labantu esingathi ngesilungu ngama-travelers labantu abalama-bus iya-facilitate amakibiti ama-trade le-trade ikakhulu ingasikhangele ukuthi abantu abaningi ama-FME bathakazelele ukuthi iweza ule-website kule-mobile app ufuna ukuba ne-payment gateway kumbeni ufuna ukuthenga nje thina sisebenzisa i-technology siyaba lama-brand activators achiyeneyo kwamanye amazwe abantu abasakhulayo
ngomnye kodlule ngixoxela abantu abasakhulayo abaningi abanamabhizimusi achiyeneyo eZimbabwe eningi labo babekhala besithi isimo somnotho sibi indaba leyo ukuthi uyathenga impahla echiyeneyo ngama-user besuthengise ngama-bond kuthiwa hhayi kwenza ukuthi kube nzima ukwenza ibhizimusi elizweni uhlangene le zinto ezifanayo na
umumo wesizwe ungabo ongamanga kuhle into eqakathekileyo I think ukuthi from day one you must come up with a way of finding a customer that's going to pay you some money as a starting point. Singakakhulumi ukuthi imali ayila amandla. Kumele u-expose ikampani yakho to a different market. Ngingadika leZimbabwe kuphela. The actual people who are in my segment baba bancane. But when I look at the whole of Africa, you find ukuthi you are targeting a wider group. Ye imali ngabe ngathengi kwesinye isikhathi thengisa phela ngamapula, thengisa ngama-rand, thengisa ngama-US dollars, now open to anyone who is willing to use technology to take advantage.
Sigqiba uhlelo lwethu bengicela ukuthi unikeze abantu abasakhulayo amazwi enkuthazo.
Well, ngathi when the situation is crazy, you also have to operate like a crazy person. You cannot do things. There is no 1 plus 1 equals to 2. And then always 2 is more total uhlupho, sibili. And the entrepreneurs come to say, so if there is a problem that you are genuine these things, you are better get people who pay you real money. Nxa bekhona nje abantu ababe isa ukuthi besithole ngiyakwansi ukuthi isithole ku-Facebook ngiyakwansa njalo ukusithola kuma-website yethu khonapho siyatholakala sikwanisa ukuxoxisana nawulo muntu othi yena ule mbono ongakwanisi ungenela nelezi zini emayerana sibambisane we are open
hayi mnumzana vusa umuzi umkwananzi ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo
ngiyabonga
hayi mthwakazi omuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa lam ngikhona kutwitter njalo ku-instagram @bigmike3 lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni uhlelo luqala ngo-8 p.m. bese lugqiba ngo-9 p.m. kufacebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele kwanele kwalamhla olivalelisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hobe mthokazi omuhle zimpapo omuhle bye bye
siyabonga ke Mike Hobe soku isikhathi sezokholo lwesikristu silo mntu kwami inkomo
yeah. Soku iskati sohlelo vuselela umoya silomfundisi usenispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga njalo kwamukela kuhlelo lwethu.
Usiphatheleni namhlanje.
Ngikhangele uDavida ekhuluma ngento eqakathekileyo kumaHubo 42 verse 1. Uthini uDavida lapho? Njengalokhu impala inxwanele imifula yamanzi, ngokunjalo umphefumulo wami unxanela wena, uNkulunkulu. Umphefumulo wami womele uNkulunkulu, uNkulunkulu ophilayo. Ngiza kufika nini ngibone ubuso bukaNkulunkulu na? Siyananzelela ukuthi njengoba thina sadalwa nguye uNkulunkulu, wafaka phakathi kwethu isimo sokuthi ngaso sonke isikhathi wonke umuntu awomele uNkulunkulu. Wonke umuntu ulento phakathi kwakhe edinga uNkulunkulu, edinga ukukhonza uNkulunkulu. Nxa singamkhonzi uJehova kumbe uNkulunkulu kulezi zinto ezicina thina sizikhonza. Namhlanje kodwa mfuna ukukhangela ukuthi siqalisa lomnyaka kuqakathekile kangakanani ukuba sithathe isikhathi sokudinga uNkulunkulu. Sithathe isikhathi sokuthi inhliziyo zethu ziwomele uNkulunkulu. Siyakwazi ukuthi lapho nxa inqina kumbe impala iwomile, siyakwazi ukuthi iyayeqa izihlahla, iyagijima, ingabi le ndaba lokudlutshani, ingabi le ndaba lezinye izinto, kodwa inuke idinga lapho kulamanzi kuphela, lapho engathola khona imfula yokuthi inathe amanzi. Ngakho lathi njengabantu sesiphutshile omunye umnyaka, siqalisa umnyaka omutsha. Siwuphutshalwana umnyaka, abaningi bethu sidlule phakathi kwenkinga ezehlukeneyo, sidlule phakathi kwezinto ezisikhathazayo ezehlukeneyo. Kodwa namhlanje kusihlwa, ngifuna ukukukhuthaza ukuthi uqalise umnyaka ngabe ungawomela uNkulunkulu umdinge. Ngenxa yani? Ngenxa yokuthi uJesu wathi ehlangana lalwana umama weSamaria wathi kuye, mina yimi engilamanzi okuphila, amanzi okokuthi unganatha awusoziwome njalo. Ngakho abaningi bethu sidlula phakathi kwempilo siwomile, sidlula phakathi kwempilo sidinga amanzi. Amanzi sesiwafumana endaweni eziningi, kodwa asomanzi azasenza ukuthi singawomi futhi njalo. Asomanzi azasenza ukuthi singabi ngabantu abasuthisekayo ngamanzi okuthi siyanatha kodwa sisale lokhu sidinga amanzi. Ikanti singabuya sizonatha emthonjeni onguJesu Kristu. Uyasenza ukuthi ukuwoma kwethu konke kuphele. Uyasenza ukuthi lawo manzi angene phakathi kwethu asivuselele impilo zethu, siqalise umnyaka ngendlela ehlukeneyo. Ngiyakhuthazeka kakhulu ukuthi nxa ngikhangela kumbali eBhayibhelini, banenge abantu osinxa bakhangela ucabanga ukuthi impilo zabo seziphelile, ucabanga ukuthi ha umuntu lo kasela lutho, kodwa uNkulunkulu athutshe afike amnike amanzi lawa ayenza ukuthi umdanganatha angawomi njalo. Lawo manzi abe phuphuma evela esihlalweni sikaNkulunkulu, ubone impilo yomuntu sitshintshile. Ngakho ngiyakukhuthaza namhlanje mlaleli wami ukuba nanka amanzi akhona. Akudingakali imali, akudingakali ukuthi wenzeni. Into edingakalayo ukuthi wena ube ngumuntu olangalela uNkulunkulu namhlanje. Inhliziyo yakho itshaye ndiva zonke ezinye izinto, uthi kuphela nje mina into engiyifunayo ngifuna uNkulunkulu. Manje ngiyathokoza ukuthi uNkulunkulu angathola leyo nhliziyo enjalo, uyabuya afika kunathise lawo manzi ayimpilo evela kuye.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, ngiyathandaza igama likaJesu. Kube bonke laba abawomileyo, banike lawo manzi kulabo abanye abagulayo, baphilise, basilise ngegama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi usenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke uNtungamile Nkomo. Singakehlukani ukuthi sikhangele indaba ezikhokhela namhlanje. Isiphahlamandla sakwele China sikwele Zimbabwe bayakhala abazali ngentengo yempahla yezikolo. Siqhuba lapha ke uhlelo lwethu namhlanje ngolivalelisayo ngeKeeps Dube ngisithi asidibane ekuseni wa past 6 kusasa.